besukhangele lesifile ukuthi izesa izakhweza amandla yagesi ngoba bazama ukuthi balandele i-rate e-dollar. Kodwa uza yenza ukuthi abantu babe nobunzima obukhulu ngoba izimali zangikhona azisabheki. Uzabona njalo ukuthi uhulumende uthe uzafaka njalo i-2.5% tax kuma-civil servants. So kusitho ukuthi abantu bengela mali njalo uzabanga ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini ngoba baye bengafanisa ukuthi bathenge amagesi ngendlela ababethenga ngayo.
Yona imbadalo yamagesi ikhwela esekhona yini kumbe lokho esilela njengakudala?
Amagesi ukukhanya njengani asekhona mbijana. Situation yangikhona kayikaguquki kakhulu kodwa asekhona amagesi mbijana okuthi abantu engxenye instead of 18 hours yabe iyi-12 kumbe 10 hours bengelawo amagesi. So khanya njengani amagesi asekhona mbijana kodwa asingathi thina i-situation siphenduke kunomalo.
Inyathelo leli ubona libangela ukuthi izesa ithole imali yokuthenga amagesi amanengi phandle kwelizwe yini?
Iyabe inzuzana kakhulu ngoba imali beyizuza ngama-dollars uze bayikonverte into foreign currency uze bakwanise ukuthi bathenge amagesi, angibona ukuthi iyenela imali yangikhona. Iyabe inlutshwane kakhulu kungasenani ukuthi sebekhuphule imali yangkhona nge-20%.
Ubona mhlawumbe kuphathisa yini esingathi ngama-industries lokhu nxa kuyikuthi ithe yatholakala imali impela abakhona amagesi?
Nxa amagesi engaba khona ama-industry engavuka njalo i-economy ingavuka. Kodwa ukhumbule njalo ukuthi ama-industries labasema-mines sebebhadala besebenzisa i-foreign currency kusukela inyanga ezinhlanu ezedluleyo. So abantu base-industry labo sebebhadala i-foreign currency ngabantu makhaza nje ababhadala khathesi ngamabhondi.